kathi sivele impilo sivili abusebenzeki eDRC ngoba kwezempilo singabulawa ngoba sikhuluma ngempi. So makulempi akusalayo akulanto ephumayo ngoba kuvele lawe wena ungudriver impilo yakho yabe kurisk kakhulu ngoba uyakwanisa ukubulawa babecabanga ukuthi mebhule imali babefuna maybe vini kunokuyani ukuthi babambe inkunzi maybe into ngabe usithwele kubuye laba abanye ababehamba besiyasebenza so akusebenzeni so yonke into abezimile so akunzima so impilo zabantu zisebunzimeni ngoba basakwanisa ukuthi bathole baphilise imuli zabo.
Sizokuthiwa kulabanye abajayela izimoda abakhona khona ngapho elibabonayo babesebesenzani batshona bebhoda kumbe bagcina besenzani khona
mangodriver vele ngapha ispecial ngapha ngoba kuze uyefika ngale kumele ukuqalise bebone ukuthi ingabe kumenjani ngoba ungasuka ngapha sungene eZambia. So isikhathi esiningi ngapha obo-truck stop vele babemelele khona kuyani ukuthi bathole maybe like i-signal ukuthi kuyahambeka. So already into ababezithwele vele babebuyelazo zingasukeli la. Ezinye zabezisukela maybe kobogoli le zidlule eZimbabwe kumele ziye ekrosa. So akunzima basebepakile kuphela kuma kuphela akula nto ongayenza ngoba sokuriske impilo yakho udrive uthi anza hamba kuphela ungaze uhambe but kawungene e-DRC. So I think ziyabheda sibini ngale Congo ngayo
ye nxa likhuluma labo abajayela izimota labasebenza khona ngale DRC bathi sebenqundeke kanganani ezikhwameni lapha.
Abantu sebesebenze bazabasebenza anti babenikiwe leyani yokuthi la uzabo hamba leyi uyisebenzisa ngomgwaqo bayeleke beyisebenzisa mbijana mbijana beze becine bedlela leyani vini eyokuthela umhluzi. So vele basebunzimeni abanye vele bacina sokuthi alright hayi shiya khona hapo then ngumbukele ngale uyethathe enye uthi amanye amaroutes. So kwesinye isikhathi lani icine jiwe ngapha kuthiwe mebhelani ozavela ngalo uzakwana ukuthi ayithathe ahambelayo laye siya kwenye indawo ma sokuvulekile. So hhayi ngakutshe kathesi akusebenzeki.